Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu umhlaka 8 ngonhlolanja 2017 nguntungameli Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkosikazi Njuru usuke waxotsha bonke phela abantu abakade bengani baphethe izikhundla eziphezulu kubandla lakhe. Singazi ukuthi ukuphela kwabandla lakhe kuzaqhubeka kusiya ngaphi. Bonengani mina lokho kuyinto embi kakhulu.
Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru uxotsha abantu abayisikhombisa ebandleni lakhe abagoqela umnumzana Rugare Gumbo. Umthethwandaba weHigh Court namhla uvumele umfundisi Ivan Mawarire ukuthi ahlawule imali yesibambiso ukuze akhululwe. Umeya wedolobha leJohannesburg leSouth Africa wethula amanye njalo amazwi ajojozela inzondano phakathi kwabokuza lezizalwane zakulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leZimbabwe People First unkosikazi Joyce Mujuru namhla uxotshe abantu abayisikhombisa ebandleni lakhe abagoqela umnumzana Rugare Gumbo. Utiti Masimtasa lo nkosikazi Margaret Dongo esithi basetshenziswa libandla leZANU PF. Abanye babaxotshiweyo laba babalisa umnumzana Kudakwashe Basikiti, uMunacho Mutezo, uLuxen Kandemiri loClaudius Makoba. Ekhuluma lentatheli zindaba emhlanganweni awenzele endlini yakhe eHarare, unkosikazi Mujuru uthe ukubone kufanele ukuthi axotshe abantu laba ngoba bebengasebenzi kuhle labanye njalo bebephikisa konke okwenziwa libandla. Unkosikazi Mjuru uthe njalo kusobala ukuthi uGumbo labanye bakhe bebesetshenziswa iZANU PF ukuphazamisa ingqubela phambili yebandla lakhe. Ubethese njalo umlando wokuzama ukumsusa esikhundleni sokuba ngumkhokheli webandla ngaphandle komthetho okulicala umjuru ngokwakhe alixotshelwa kubandla leZANU PF. Sixhume umsekeli wesikhulumeli isebandla likamjuru umnumzana Methuseli Moyo wachasisa okunengi.
Sinanzela ukuthi abantu laba besingathi asisebenzi kuhle labo kunkade zama ukuthukise phambili njengebandla bona bebedonsele emuva bengathi ngabantu abefuna ukuphikisa bephakathi babiza kunanzelela kwakhanya futhi ade bengafuni abanye abantu ikakhulu umuntu wayengekho kuzanu ukuthi ephatheke emsebenzini webandla. Sakubona-ke ukuthi iy'ngqondo zabo zisemuva kuzanu njalo kwesibili ukusebenza kwabo ngathi ngabantu abale njongo ngathi ngabantu abathunyiweyo ukuzosigwenxa. Sase sibona-ke kungcono ukuthi ngcono zehlukane labo sibaxotshile.
Uthi unkosikazi Mujuru ubakhona abanye abaningi abazaxotshwa, ngobani laba?
Ngingazake ngiqambe amabizo. Ngananzelela laba abaxotshiweyo ngabantu abe kwi-national kwi-interim executive. Kutho-ke bakhona kade besebenza labo abangabe bekuma-province, kuma-constituency, kuma-district, kuma-ward. Ngokuya kwesikhathi bazavezwa amabizo abo. Kodwa isikhathi esinje ngazokunje abantu bebona kusitsha ezimanzi, abanye bantu bephange bezilungise. Ngikhuluma nje bakhona abanye asebezilungisa asebezisusa kulelo xuku besizwa kwabaningi. Sizabona kuya kwesikhathi ukuthi kuzaqhubeka kuhamba njani empompa.
Libona ibandla lenu lisebenza kakuhle yini ngendlela elikhangeleleyo njengoba selibaxotshile abantu laba elithi bebevimba inqubela phambili yabandla?
Yeah, indlela zezimhlophe nke bebeziphambanisa kakhulu laba bantu bebevele bengafuni nje into yokuthi sikhulumisane nabanye abantu sikhuluma ngokukhulumisana labotswangirayi osman ncube odabengwa bonke nje abantu esikhuluma labo kucoalition bebengakufuni konke lokhu so bezakubona ukuthi into yonke esiyifisayo thina bona kabalifisi kodwa bangathi behamba bedakaza emuva kwangcono bebuyela emuva okwakhatheki ngikhuluma nje izi-structure zezimbabwe people first ilizwe lonke lamuhla abantu bathole bejabula kakhulu bavele bakhonona kakhulu abantu lathi zathi abantu laba njengabantu abadala sibanika ithuba sibabonise sizame ukuthi sibatshengisa indlela ukuthi hhayi kuyiwa le akuyiwa le bakhanya lokhu besalela bebheke lapho ababheke khona so ekhathini sesibona hani imisebenzi yethu sizihamba mnandi kakhulu
umnumzana Methuseli Moyo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First. Kunjalo nje ugumbo labanye bakhe bathi lokhe bengamalunga ebandla leZimbabwe People First. Bathi unkosikazi Mujuru kalawo amandla okubaxotshwa kuleli bandla elona abalisungulayo njalo bamkhetha ukuba alikhokhele. Ecizelela embikweni wethu awethu lileyo ugumbo utshele iStudio 7 ukuthi inkinga kaMjuru ukuthi ngumuntu ongela bukhokheli obuqotho. Ukuhlaziya loludaba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda. Si lusizi zihlobo zami imichini kazi yethu angazi ukuthi yenza kanjani kodwa siza idinga inxoxo yethu lo dokotela Nkululeko Sibanda silidlalele yona.
Ubuya ngesikhathi sokuthi amabandla aphikisayo ezama ukuthi azame ukumanyana kukhangelelwa uhlelo lomnyaka ozayo. Ngakho mbone ngani lokhu kusuka kwenze izinto zibe nzima kunkulumo zenezo njalo ukuthi unkosikazi Mjuru usuke waxotsha bonke phela abantu abakade engani baphethe izikhundla eziphezulu kubandla lakhe. Singazi ukuthi ukuphela kwabandla lakhe kuzaqhubeka kusiya ngaphi. Mbone ngani mina lokhu kuyinto embi kakhulu ukuthi ibisenzakala kumabandla aphikisayo ngezikhathi ezifana lokuthi silo mnyaka wodwa sifanele singene kukhetho. Abantu kade sizokhangela ukuthi ngabe bayabambana kakhulu kunokuthi kube kulokhu kulokuqamuqamuka phakathi kwamabandla.
Ugumbo labanye bakhe labo bethu leyo mbiko obathi bona unkosikazi Mjuru uyaziphuphela nje kalawo amandla okubaxotsha kubandla ngoba yibo futhi bathi yibo abasungula leli bandla basebemkhetha yena ukubana likhokele ngakho bathi bayamangala ukuthi ubaxotshe ngovesi bani.
Ngibona ngani mina abaphazamisa ke kulokho umuntu xa exothe bandleni kasikho ukuthi uxothwa ngokuthi yena ngiye wakhetha umkhokheli njalo ukuthi njengoba abantu beye wakhetha umkhokheli yiwafanele ngeke umkhokheli abesayenza akufanele kwena. Ngibona ngani mina bekumele ukuthi bakhangele isisekelo sombuso webandla labo ukuthi siyamvumela yini unkosikazi Mjuru ukuthi abaxotshe. Ngokusibala kwami mina siyamvumela ukuthi enze lokhu akwenzileyo akulandaba ukuthi bona ababumbi bani la kumbe ababhali isisekelo sombuso oqakathileyo ukuthi yena ukwenze ngendlela isekelo sombuso webandla labo simvumele ukuthi akwenze.
La kusasa laleli bandla ulibona liminjani dokotela Sibanda?
ngibona seliphazamiseke kakhulu ngoba phela laba bantu asebaxotshile unkosikazi Mjuru ngabantu abaziyo ukuthi ibandla beliziphethe kanjani lokuthi izimali zalo zihamba kanjani into ezifana nazenezo. Bona nina sisebenza bangasebenza ngendlela embi kakhulu ukuthi bazazisizitha zebandla bazele lohulumende ukuthi ibandla belisebenza kanjani khonokho kuzenza ukuthi impumelelo yalo ibe nzima kakhulu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Esinye sezizalwane zeZimbabwe ezafohla zabaleka ejele kwele Botswana sifele esibhedlela seFrancis Town ngemva kokukhala ngenhlungu lamanxeba okutshaywa ngamapholisa. Kubika uMartin Gwenya.
Umnumzana Charlotte Ndlovu ubhubhile esibhedlela senyangako ngolwesine oludluleyo ekhonona ngokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa lapho emthola ngemva kokubaleka ijele eseFrancis Town ngenyanga edluleyo. UNdlovu kanye labanye abalitshumi lani lasikhombisa baphunyuka lapho ababegcinwe khona eFrancis Town Center for Illegal Immigrants, kodwa yena labanye abayisikhombisa babanjwa bamiswa phambi komthethwandaba. UNdlovu ubikwa ejele manje ukuthi bahlukuluzwe kakhulu ngamapholisa besithi bayesaba ngitsho lokubuyela ejele, kodwa manje wathi izikhalazo zabo zakhandisiswa noma nje akusathatha ngesikhathi uNdlovu engalaliswa ngesibhedlela waseBhubha. Isikhulumisa amapholisa umnumzana Edward Leposo uthi uNdlovu ubhubhe ngemva kokuhanjiswa esibhedlela kulandelwa kubotsha kwakhe. ULeposo uthi abanye bakhuluma ukuthi uNdlovu ule yini belinde umbiko kadokotela i-post mortem. UNdlovu uzabekwa eZimbabwe ngoba ekade engakatholakali elecala aletheswayo elokubulala. Ngabe uNdlovu besegwetshiwe kade ezabekwa eBotswana kulandelwa umthetho ukulahlwa kwabapika ematshele. Kodwa iZimbabwe inakho ukwala ukwamukela isidumbu sikaNdlovu uma ingasuthiseki ngenxazelo yokufa kwakhe. Umbono obanjwe ngomunye weZimbabwe umnumzana Charles Banda.
Kuke kwenzakala ngaphambilini ukuthi iZimbabwe iyale isidumbu somunye wayehlukuluza amapholisa wafela ezandleni zawo. Lamanje isidumbu sikaNdlovu ngilokhu esabela ukuthi amapholisa bamhlukuzela kakhulu waze wafela ezandleni. Ngalokho-ke iZimbabwe ingaba lakho ukuphinda iyale ukuyamukela leso sidumbu.
UBanda uthi izehlakala zokulimala kumbe ukufa kwabezimabhe ezandleni zabo umthetho weBotswana ziyanda njalo ziyakhathaza.
Kulandela lolu daba osolwenzakele oluyinkemenkeme yendaba umuntu esefeza lezimapholisa, ngibona kuqakathekile kakhulu ukubana iZimbabwe leBotswana behlangane bekhulume ngendaba ezinje, especially i-joint command yabo ye-security and defense, ukwenzela ukuthi izinto ezinjalezi zingabi lokhu ezisiya ziqhubekela phambili.
Amapholisa eBotswana alokhu esemzileni abanye ababaleka ejele kucatshangelwa ukuthi bachapha umngcele baphindela eZimbabwe. Abanye beZimbabwe babanjwe ekhaya. Amazwe omabili esesebenza indlela zobaphindisela eBotswana kuze bazokuqhubeka bepikela amacala abo. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabrangukela eBotswana.
Umthethwandaba we-Constitutional Court namhlanje ulahlele kathana udaba obelukhwezwe lilunga lenhlanganiso yetajamuka umnumzana Promise Mkhwananzi. Yena obecele idale ukuthi libambe umongameli Robert Ngamandla ukuba achiye isikhundla akiso njalo athoniswe amacala akhe okwephula amalungelo oluntu. Kuviga uMike Wobe wa Studio 7.
Umthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court ulahle udaba luka mnumzana Promise Mkhwananzi usithi akalabufakazi obuneleyo obungeza ukuthi leli libe licala ngempela elingathonisiswa umongameli welizwe ngalo. Umnumzana Gifsiziba ngumkhokheli weqembu leTajamuka sesijikele koBulawayo. Yena-ke uchasisa kabanzi udaba umthethwandaba we-Constitutional Court.
Le kubana ke i-court ka-Promise yokuqala ke yalahlwa ngendaba kubana ilizwe ke lona ne-judiciary kubana ke amaphepha asevayo ebemalutshwane okunginjengokubani kuzawufanele ukuthi ibuyele njalo kuyangena e-court.
Usize ba uqhubeke ethi umgabe uhlala ethethisa abakhuluma imbono ehlukene leyakhe okugoqela abeqembu lakhe eleTajamuka sesijikile.
Umongameli umgabe wakhuluma kubana laba beTajamuka sesijikile kufanele ke babolele silo entilongweni dala ufuna ukubona lo dadhe oza kubakhipha entilongweni ngesikhathi thina sezintilongweni
esiphatha udaba lwesinqumo esithethwe ngumahluli we-constitutional court sokulahla lolu daba usiziba uthi basemukele ngokudana okukhulu ngoba akula ongakwaziyo ukuthi umgabe wephula ilungelo likaZulu weZimbabwe
thina njengesesijikile njengabatha njengoba izwe lethu speech kubana sesijikile asibuyele emuva njalo futhi sizaqalisa ngokuningi bethu ukuhambisa ke ezinye futhi izindaba ke hayi ikoti sibophisa ke umongameli waleli lizwe ngenxa yokwenza kwakhe ngokulahleka imayelana lalawa ama-powers amandla aphiwe yi-constitution yelizwe lokhu akuse kusimise thina njengabatha saqhubekela phambili njalo sidimanda sifuna ke ukubana kumele asuke ngenxa yokwehluleka kwakhe
Uphinde wathi ingcwethi ezibona ngezimithetho eZimbabwe abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ezifana leyamagqwetha eZimbabwe Lawyers Human Rights sebefakile esinye isicelo emthethwandaba we High Court.
Ngikhuluma kanje ama lawyers eZimbabwe Lawyers Human Rights lalo kadere ama lawyers ngiyamelayo asehambise indaba eHigh Court lase Supreme Court ubana ke indaba ihlalwe futhi mayelana ke laleli case elahlwe namhlanje. I-court afaka ke ilanga ukubana ke upromise mkwanazi ilanga elizafaka yi-court ukubana ke abuye ukubana indaba izoziwa kodwa ke njengokuthi ukubana ke njengoba iyibetha kuzafanele ukubana ke i-supreme court noma i-high court responde within 48 hours
kunjalo nje umfundisi Evan Mawarire unikezwe imvumo ngumahluli womthethwandaba we-high court u-justice Phiri sokuthi aphiwe ithuba lokuhlawula imali yesimbambiso se-bail samakhulu amathathu ama-dollar $300 phezulu kwalokho uMawarire kuzamele anikeze amapholisa awe-Avondale Police Station eHarare ugwalo lwakhe lokuhambisa ipassport njalo kumele ayezibonisa emapholiseni manye kabili ngeviki ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguMike Hobe
Kulife Talk lamhla kuhlandla le Diaspora Forum sikangela okwenzakala kumabandla aphikisayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umahluli womthethwandaba waphezulu kwele Russia usugwebe umkhokheli webandla eliphikisayo kulelo lizwe u-Alexei Navalny ukuhlala ejele kweminyaka emihlanu ngemva kokufunyanwa elecala lokweba imali okungamvimba ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Ukhetho lokudinga umongameli wele Somalia solusiya kuhlandla lesibili ngemva kokuswelakala konqobe ngesilinganiso esidingakalayo. Obephethe lesi sikhundla umongameli Hassan Sheikh Mohamed nguye obekhokhela kodwa katholanga amavoti eneleyo okuthi abuyele esikhundleni. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
EleMelika liyakhathazeka kakhulu ngodlakela oseluqhamuke kwele Ukraine edolobheni leAdivka. Kusukela mhla ka-28 ngozibandlela inhlanganiso yeOrganization for Security and Cooperation in Europe yethule imbiko ethi kulokuqansa kodlakela eUkraine okubalisa ukusetshenziswa kwezikhali ezathiwa kazikho emthethweni phansi kwesivumelwano seMinsk Agreement esasayinwa ngomnyaka ka-2014 lo-2015. Udlakela lolu selubulele amasotsha ambalwa kwachiya abantu makhaza abafika inkulungwane ezilikhulu lasikhombisa okubalisa abantwana abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu bengelamanzi lamandla kagetsi. umanyano wa United Nations lao suchengise ukhathazeka kakhulu ngodlakela yakhuthaza ukukhumisana umlotha. Amalunga omanyano lo akhuthaze ukuthi kulondolozwe isizwe se-Ukraine. Kulabantu abazinkulungwane ezilichumi, ingxenye labo kungabantu makhaza asebebulewe. Lokhu kwaqala udlakela ngomnyaka ka-2014 kulandela ukuthunjwa kwesigaba se-Crimean Peninsula ngele Russia. Ukuthunjwa lokhu kwalandelwa yikutshengisela okukhulu esigodlweni iKiev okwenza umongameli wayesekelwa ngele Russia abaleke elizweni leli. Ngalokho uhulumende welemelika, umanyano we-EU lamanye amazwe ethulela abakwele Russia amabizimusi leziphathamandla izijeziso zenotho. Izijeziso lezi lokhu zikhona ngemva kweminyaka emithathu edluleyo. Ukuze kwenqatshelwe lobu budlwangudlwangu elemelika lithi akufakwe izikhali phansi ngesiphangiphangi, kuvunyelwe inhlanganiso ezizohlola umonakalo elizweni leli. Elemelika lithi njalo isivumelwano se-Minsk Agreement kumele silandelwe ukuze kuqedwe udlakela, njalo ele Russia lisuke esigabeni se-Crimea.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu kwezenotho ezimkhodi sikhuthaze uhulumende ukuthi amise uhlelo lokudinda imali yohlobo lwama-bond notes. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izizalwane zeZimbabwe ziqhubeka zibhekane lodubo lokusilela kwemali elizweni lonke, sezitshona zisendwendweni emabhanga zilinde ukuthola imali encane kakhulu kusukela kumachumi amabili kusiya kwamahlanu amadola amabond. Umqondisi wenhlelo ezimkhodi unkosikazi Nomancube uthi abantu babhekane lobunzima obukhulu, njalo uhulumende engaqhubeki edinda imali yohlobo lwamabond ilizwe lilakho ukubhazalala ngesisu kwezomnotho.
Ukubona uhulumende engaprinta imali edlula i-2 million kuzaqalisa futhi okwakusenzakala ngo-2009 amabond note azakuwa.
Ethi besabela ukuba umnotho uzaqhubeka uwonakala lamalungelo abantu kwezomnotho esephulwa ngoba imali yebond note iyabe ingasela sisindo ngokuya kwesikhathi, nanku le dola leMelika ngokwalo lokhe lisiya lingatholakali emabhanga.
Thina njengenhlanganiso yezimkhodi sikhangela ukuthi abantu ukudubeka kwabo kungaqhubekela phambili, especially nxa sikhangela indaba zama-social and economic rights, ukuthi abantu babe sekumele bebhadale imali ephezulu ngendaba zokuthi imali yeZimbabwe leyi iyabe ingaselavali.
Ukhansila wakobulawayo umnumzana Silas Chigora uthe imali yamabond akusiyo mali uqobo, ifana leyezolo eyamabhiyera.
Ama-bond notes lawa afanana lama-tishi esiwasebenzisayo ezimbuzini. Imali abade bona imali, kodwa imali le izalo zivalue njengesakubonayo kuma-bearer checks. Sawabona ama-bearer check e-introduce namuhla, ilanga lingakashoni ivalue yabe siyehlile. Siyawazi mhlophe ukuthi bakhona abazabe besebenzisa i-US dollar, abanye thina azabe lokho siforce ukuthi sisebenzise i-bond note.
Ethi into ebuhlungu ikuthi uZulu ubanjwa ngamandla ukusebenzisa imali le, kodwa inkokheli zombusazwe zitholiswa idola leMelika uqobo ngasese.
For example, nxa uzahamba uyethatha ipay yakho ebhenki uzabunikwa onalawo ama-bond notes, kodwa abakhulu amashefu bona bezuza ama-US dollar esiwajayileyo ale value besiyathenga phandle ku-South Africa, Botswana. Kodwa thina singakwanisi ukuyenelisa ukuthi siyethenga phandle ngoba uzafuna phela ukuthi utshintshe yona le i-tissue paper yakhona ibe yirandi kumbe yipula, kodwa yabe sokule rate. I-rate isho ukuthi imali yakho ezabe iyehlile.
umnumzana Albert Sibanda yena uthi uselamalanga ezolayina ebhanga kodwa imali iphela engakafiki njalo laba mavinkili sebesithi umuntu athenge kuphela engaphiwa imali.
Mina sengilamalanga amathathu ngivukela ebhanga ngisiyalayinela imali eyomholo. Ngithi ngiselayinini ngizwe kuthiwa imali kayisekho. Namhlanje ekuseni kakhulu angazi umbenza ayithole imali yakho.
IZimbabwe ibhekane lokuma manzonzo kwezomnotho njalo amabhanga ambalwa ezweni lokhe enika abantu isilinganiso esincane semali bethi ayikho. Ngeviki edluleyo uhulumende uqale ukusebenzisa ibond note yamadola amahlanu kodwa ayilethanga nguquko ekuphunguleni indwendwe emabhanga lokusilela kwemali ezandleni zikaZulu. Amanye amabhanga asekhuphe njalo imibiko yokuthi ikhadi leVisa elemali yebulenjini awasasebenzi phandle kwelizwe osekuchiye osomabhizimusi loZulu bedanyele. Abafuna ukuyahoda impahla phandle kwelizwe labo babhekane lodubo lokuswelela kwemali yakwamanye amazwe emabhanga kodwa bele bond note. Ibhanga elikhulu lesizwe iRBZ yathembisa uZulu ukuba izatholisa imali yakwamanye amazwe lapho befuna ukuyahoda phandle kwelizwe kodwa akusenjalo emabhanga athi awalayo. Kusenjalo lentengo yempahla emavinkilini isikhuphukile kuthi lezinye impahla sezisilela emavinkilini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Sokulokwesabela ukuthi kungaqhamuka ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe eJohannesburg kwele South Africa, kubika uBenedictine Hlapho.
Sabedlela ivalweni abeZimbabwe abaselokishini leRosettenville lezinye indawo eJohannesburg ngemva kokutshiswa kwendlu yezizalwane zakwele Nigeria besithi kuthengiswa kuyo izidakamizwa lezocansi. AbeZimbabwe abakuleli lokishi bathi besabela ukuthi labo sebengahlaselwa njengoba minyaka yonke izenofobia ibiqala ngokuhlasela umuntu oyedwa ibisimemetheka ilizwe lonke. Izakhamizi zeRosettenville zitshengisele ezitaladeni zivala imigwaqo lokutshisa amathaya zikhalaza ngokuthi kubotshwe izalwane zakwamanye amazwe ezithengisa izidakamizwa nokucansi kuleyo ndawo. Qede lapho batshise enye indlu yabeNigeria laba lempahla ebesiphakathi. Lobanje abeZimbabwe bethi basekela ngokugcweleyo ukuthi kubotshwe abakwamanye amazwe abadala amacala bathi bacasulwe ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Herman Mashaba ngokusekela ukuhlaselwa kwezizalwane zaseNigeria lezi kungalandelwanga umthetho. Enkulumeni yakhe lomsakazi we-SABC uMashaba kubeke kwacaca ukuthi akabasoli abakwele South Africa ngokutshisa le indlu.
Our country is plunged
ilizwe lethu selifakwe enkingini enkulu yizigangilesi.
Uye waphinda njalo inkulumo yakhe embi ebonisa sengathi abakwamanye amazwe baselizweni ngokungekho emthethweni.
So many of these people who are in our country legally with no documentation.
Iningi lalaba bantu baselizweni ngokungekho emthethweni. Ngesonto aluba bengile ndawo lapho ebengizabavalela khona bengifuna ukuba bopha mina mathupha.
Le nkulumo kaMashaba isisolo kakhulu isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Group umnumzana Ngqabutho Mabena.
Yebo siyakwazi bakhona abanye abayizigebenga kodwa lokho ukuthi abe sesithi yena abantu abathengisa izidakamizwa ngabantu abavela ngaphandle abangelancwadi zokuhlala lapha eGoli ongekho emthethweni akuseqiniswe. Kuneka alwe labantu abathengisa izidakamizwa ayekele abantu abasebenzayo abavela ngaphandle kwamanye amazwe.
Inkulumo kaMashaba yokunxusa izakhamizi ukuthi zilusukumele loludaba lwabakwamanye amazwe yiyo esiyethuse abanenge. UMabhena uthi inkulumo le ikhombisa ukuthi uMashaba lebandla lakhe labamhlophe LDA balokhu bebazonda abombala omnyama.
Lali into asefuna ukuyenza ukuthi usezahambe ngena emafletini lapho kuhlala khona abantu ereda abantu abangelamaphepha sikubona kwinto engaqondanga ngoba siphakathi kwezinkulumo lomnyango wangaphakathi ukuthi abantu baseZimbabwe labavela kwamanye amazwe la eSadaka kuyini okumele kwenziwe ukuthi babe lezincwadi esemthethweni.
Ibandla leZimbabwe Communist Group lithi lizaqhubeka liphikisana la yonke imikhuba kaMeya Mashaba leDA ekhombisa ukuthi basaselayo ingqondo yokucwasa abantu ngokwebala Melesuno 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo lingayika channel yalandela uhlelo lwe Live Talk lebelwa busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.